sikubonge kakhulu ke lokho njengebandla ukubana uhulumende laye useze wazama imizamo yakhe kanti njalo sibonga kakhulu yelizwe laseChina kodwa siya kunanzelela ukubana imithi le mlutshwane kakhulu nxa sikhangelele ukubana kumele kube yiyo ezaletha ukuba umuntu wonke weZimbabwe avikeleke ilizwe leZimbabwe ngabe liyakhangelisisa ekutheni lidinge imithi ekhuthazwa kakhulu yi-World Health Organization ngoba yibo asebenze umsebenzi omningi oyamukelwa ngamazwe amaningi ekuthini imithi engasiza ukwedlula yonke yiphi labo zochwepheshe bethu besayensi baphatheke ekucubulungileni ukuthi igcikwane le-COVID okuthiwa liyahlupha elivela eSouth Africa linganqotshwa yiphi imithi ngoba kulo ebuyileyo asizange sithole isiqiniseko sokuthi iyakwanisa ukubana imisane legcikwane le-COVID ikakhulu elivela kwele-South Africa. Ibandla libuye ladikita njalo indaba yokubana kungakhokheli amasela ekuthini athathe imali kahulumende lapho sokumele kuthengwe le mithi kwamanye amazwe. Uhulumende simqaphe ngelihlo lokhozi ukubana angayeyeli yekethisi intambo kube lokhwaphilizo kube lokudliwa kwezimali ekutheni abantu kumele bathenge le mithi bahlatshwe ukuze basile.
Ubekhona yini unkosazana Thokozani Khuphe labanye bakhe kule umhlangano njalo sowamukela yini ukuthi abe ngomunye wabasekeli benkokheli ye-MDCT?
Umama uDokotela uThokozani Khuphe ubengekho emhlanganweni njalo udaba lokuthi uyamukela kumbe kamukeli ukubana ungumsekeli kamongameli udaba olwaqedwa yiCongress ka-2014 lapho wakhethwa khona njengomsekeli kamongameli okusho ukuthi eseswele inhlanhla ke ku-Extraordinary Congress le edlulileyo ukubana akhethwe njengomongameli ubuyele esihlalweni sakhe asikhethelwa ngabantu ukubana abe ngumsekeli kamongameli.
Siyabona njalo ukuthi ligcizelele ngodaba lokuthi kuxoxiswane lohulumende olwe-dialogue kodwa abanye basola ukuthi nxa kungenabandlala i-MDC Alliance inkulumo lezi azifezi lutho. Ibandla lenu leleZANU-PF kungani liyavumelana okuningi?
Iqiniso mphephethwa yikuthi akusilona iqiniso lokuthi sivumelana leZANU-PF kikho konke. Lokho kukhulunywa ngabantu abafuna nje ukuthi bangcolise ibandla le-MDCT ikakhulu abantu ababe kuZANU asebaphumayo asebekwamanye amabandla. Iqiniso yikuthi abantu beZimbabwe bonke bayayidinga inhlalakahle kugoqela abasekeli bakamnumzana uChamisa, abasekeli bakababa uDouglas Monzora, abasekeli babokhokheli bonke nje bezepolitiki. Ingakho thina njengebandla sithi kumele sihlalisane phansi sibe lengxoxo eqotho egoqela wonke umuntu njalo engela migoqo engavalela ukuthi kube lokuxoxisana okukhululeke yileyo. Ngaleyo ndlela siyatsho ke ukubana ubaba uChamisa laye kumele abe khona wonke umuntu oweZimbabwe ongumntwana weZimbabwe esizalwane seZimbabwe olokwenza leZimbabwe ngekutshiyana kwethu langezihlelo zethu zempilo kumele sibe khona ukubana sikwanise ukubana sixoxisane sibone ukuthi sivumelana kuphi lohulumende asivumelani kuphi lohulumende. Yikho kuzasinika isixazululo enhlupheni esilazo ngalesi sikhathi isikhathi sokhetho singakafiki.